awusoze uthi wena siye kumisana umloda uye dingo wakho umuntu umlamlankuzi wena Nkomo engingamaziyo mina ipoladi yenu le kanti wena Nkomo wakubona ngapha ukuthi wena upasa grade 7 mina ngipasa form 4 sesiya ku graduation wena iye graduate la labo form 4 inkokeli ezikupoladi zawina amavoti amangaki bala bameli bepharlamenti abangaki epharlamenti so singaze sathi inja sifike umphini ake siyekele ukukambelana amanga sitshela uzulu lo mhlaba wonke amanga ngoba amanga lakhe angithi sesingaphi namhlanje mali sithi lina abantu abasephalamende okuthiwa yibo abakuhulumende yibo abangazwananiyo yibo abantu okumele bakhulumisane nomndoda
xa kungathiwa qalisanini kutsha lina Zanu-P F le-MDC kambe kuyini ongayilenza ukuthi ligcine likhulumisana sibili kungelabo Polati laba
into engani leyi yindaba enzima babathube ekuthinini ngengoba nasesikhethe umbuso sesidlule kuma-elections sibe sokuthiwa khona yenzani lokhu nalokhu angithi ukuthi singene ku-election after every five years siyabe sidinga ukuthi ngubani ozakha isicathula egumeni manje nxa sokunjalo ukuthi ngemva kwama-elections esibuya futhi sesiba nezinye izinkulumo ukuthi lo ngindlule ngesokufanele ukuthi ngihlale naphansi esaphuleni kwathinthini angithi phela naphana nxa ngiwina mi-election ngingena ukuthi nami ngikhokhele for the next 5 years bona ngabalungiselele ukuthi nabo bangene nxa kungabuya le mina ibuya i-election upresident idika yalanga ukukhuluma nabantu zonke izinto umama u-honorable Khumalo azivalisayo yizo phela izinto okufanele ngabe bayazilungisa bekukenjani ezifunwa yiyona leyo insaniyo yepholand ukuthi bazikhulumele kukhona ngane benabanye batho uma Khumalo ukuthi wena mtambalo kumbe wena uzibanibani lawe wena alinabantu thina yithi esilabantu abantu besizwa sikhuluma sisetafuleni yonaliyana kodwa nxa sizahle sibe yithi thina esijaja ukuthi ubani loba nabafuni ngababuye kufele phansi kulungiswe zobalethe imbono yabo sithuthukise ilizwe lezimbabwe
thabisani ncube pho kumele kwenziweni kwenze ukuthi kulungiswe konke okuhluphayo ezimbabwe
ama-political party lawa asazi ukuthi kumbe balwela for iy'khwama zabo kumbe balwela ini ngoba abantu ekhaya bahluphe iqiniso and ayikho into ethembisa ibona ukuthi kukhona i-political parties ukuthi ilungise isimo esingakhona kungakhulunyiwa phandleni esikhuluma eBulawayo bengikhona khona njengamanje ukuthi kanti kunganjani ukuthi bona bevodwa ngoba uba uNkomo siyamuzwa uyakhuluma but abasinikeza umhlahlandlela kwabona ezima-political parties ukuthi kwenziwa i-way forward kumbe kubeka khona lapho sazi ukuthi mbrasisidala behlala phansi ukuthiwa kuyakhulunyiswana mara asiyiboni into enziwayo thina sivuthi makunje